Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 12 Mbimbitho 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Tina njenge atuz, tina uhulumende uyabulala abazali. Lanxa sikhangela isekelo sombuso, sithi yona imfundo iyimfanelo yomntwana wonke. Imfundo ikhokhelwa nguhulumende. Lamhla ke kuyasidanisa ukuthola uhulumende ekansisa intengo yokubhala imihloliso.
Abazali lababalisi baveza ukudana ngokukhuphulwa kwembadalo yokubhala imihloliso nguhulumende.
Balo kwesaba lokwethiwa okukhulu ngoba abantu bakuqala ababonakala balala umkhuhlane babonakala ngemva kokuba sebehlanganela abantu abaningi. So uhulumende uphakathi kohlelo lokuthi adinge labo bantu bonke abafunana labo abahlangana labo bantu abazela lomkhuhlane bevela e-Italy. So okutshengisa ukuthi inazami khona izoba nkulu kakhulu ma lapha abazotholakala khona abantu abo.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lazo zithi sezidlela evalweni ngenxa yokusabalala kwegcikwane le-coronavirus. Umdlali wenguqu owaba lodumo edlalela iqembu le-Highlanders uBerry Daga kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abazali kanye lenhlanganiso zababalisi baveze ukudana okukhulu ngemva kokukhuphulwa kwembadalo yokubhala imihloliso nguhulumende. Iningi labazali lithi ngeke lanelisa ukubhadalela ilindleko. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ababalisi bathi sisekelo sombuso sipha wonke umntwana ilungelo lemfundo, kodwa kuyadanisa nxa sekunguhulumende ohluthuna leli lungelo ngoba indleko yokubhala imihloliso izancindezela iningi labantwana ukuba baqhubeke ngemfundo. Umnumzana Themba kuye moyo owenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union Zimbabwe engumgcini sihlalo wesigaba seLupane uthi uhulumende kumele abuyele kusisekelo sombuso.
Masikhangela inyathelo elithethwe nguhulumende elokuba imali yokubhala imihloliso yesikansi. Thina njenge atuz, thina uhulumende uyabulala abazali. Lanxa sikhangela isekelo sombuso, sithi yona imfundo iyimfanelo yomntwana wonke. Imfundo ikhokhelwa nguhulumende. Lamhla ke kuyasidanisa ukuthola uhulumende ekansisa intengo yokubhala imihloliso. Nxa sikhangela 47% emazalini, sikhangela lendlala ekiyo, sikhangele lo mnotho ukuntengantenga kwawo esikuwo, abazali abayenelisi le imali. Ngi-athuza sithi uhulumende kayibuyele kusisekelo sombuso, inikeze imfundo mahala.
Ongunobhala we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Fortune Jamela, uthi uhulumende kumele athwale umlando wokubhadala indleko zemfundo.
Sithola ke ukuthi ke uhulumende ke sebuyela emuva ngalokho akuthembisa abantu ngesikhathi leli lizwe lithola uzibuse ukuthi yena uzayenza ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi afunde engakhiphanga noma ngitsho isente lesikhala. Lokhu ke sokufaka ukusindwa okukhulu ebazalini abavele besindwa indlala engaka elizweni. Konjalo nxa uhulumende yena engathwalanga lomthwalo sezathola ukuthi lathi thina sesizagcugcuzela abazali ukuthi bakwale lokho.
Unkosikazi Belinda Ndlovu ongumzali uthi imali abakade beyibeke eceleni yokubhadalela zonke indleko zemfundo zomntwana ozabhala imihloliso lamhla ivuke isikwana okukodwa kuphela.
Mhlawumbe nxa i-exam fee ingakhwela from $15 to $90 per subject, kunzima kakhulu ngoba kathesi besesisevile abo-120 depending onthi umntwana ubhala ama-subject amangaki. 120 isikwana instead i-subject eyodwa out of 8, and lokhu kuzadalisha abantwana begcine bengabhalanga. Kholo labantwana likhwezwanga kodwa into zonke ziyakhwezwa, including i-school fees esizanzitha abantwana labo bathuthukisa ilizwe kusasa.
Omunye wabafundi unkosazana Alice Mpofu uthi kalayo imali yokungezelela kuleyo akade eseyibhadele.
Ndile kodwa ngizwa ngilokudana kakhulu ngoba uhulumende thina lathi kasikhangeleli njengabanye abantu siyazama sifuna ukuthi lathi sikwanise ukuthi sithole imfundo ephelele. Kodwa nxa yokuthi engasizweli esenzela kunje so kubuhlungu kakhulu ngoba imali yokuthopha up mina khathe sangilayo. And lesikhathi anike sona sincane kakhulu ukuthi ngoba angisebenzi imali yangikhona ngiyabe ngisezokokuyidinga. Ukuthi ngizayidinga ngiyithole ngesikhathi angikwazi so kungenza ukuthi ngicine ngisesaba ngisengasakwazi ukuthi vele ngizaphetha ngibhalile kumbe ngingabhalanga ngoba imali yokuthopha up angilayo.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema wethule umbiko esazisa intatheli izindaba lozulu ukuthi uhulumende uzabhadalela isilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini i-53% sendleko yemihloliso kuthi abazali bahlawule amashumi amane lesikhombisa ekhulwini i-47%. Umbiko lo uveze njalo ukuthi abafundi abasezikolo zikahulumende ezikakhansili kanye lezamabandla okholo yibo abazaphathiswa nguhulumende kuthi abasezikolweni ezizimeleyo bazihlawulele. Wengeze njalo ethi kumele limbadalo yenziwe kusiyafika umhlaka 30 Mbimbitho yilabo abafuna ukubhala imihloliso ngoNhlangula kuthi labo abafuna ukubhala ekupheleni komnyaka babesebenze njalo mhlaka 9 Mabasa 2020 engekadluli. Ongumqondisi wezemfundo kobulawayo unkosikazi Olika Khaira wale ukuphendula imibuzo ethi okukhulunywe ngumphathintambo wezemfundo akuguquki. Abafundi abafunda olugwalo lwesikhombisa bazabhadala i-$125 kuthi ababhala i-ordinary level bazabhadala i-$90 abe-A-level babhadale i-$165 isifundo esisodwa kuphela. Kuthi laba abangafundi ezikolo zikahulumende bazahlawula yonke imali. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inani labantu asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus kwele South Africa selikhuphuke lafika kwabalitshumi lasikhombisa i-17 ngesikhathi igciwane leli liqhubeka lisabalala emazweni womhlaba jikelele. Lokhu kwenzakala uhulumende walelo lizwe esithi izalane ze-South Africa ezihlala edolobheni le-Wuhan kwele-China ziza kuyathathwa zindizamtshina zebutho kusasa ukuze ziphindele ekhaya. Umongameli Donald Trump wele Melika izolo wazise ukuthi abavela emazweni ezwekazi le-Europe ngaphandle kwele Bhilithane abaseyikuvunyelwa ukungena kwele Melika okwenyanga eyodwa elandelayo emzameni yokumisa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kuphazamise kakhulu ukusebenza komkambo wemali we-stock exchange. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zithi sesidlela evalweni ngenxa yokusabalala kwegcikwane leli. Sixoxele esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Cassius Jayce Simanampofu ukuze sizwe okunengi ngalolo daba.
Abantu balokwesaba lokwethiwa okukhulu ngoba abantu bakuqala ababonakala balala umkhuhlane babonakala ngemva koba sebehlanganela abantu abaningi. So uhulumende uphakathi kohlelo ukuthi adinge labo bantu bonke ababonana labo abahlangana labo bantu ababelwa nomkhuhlane bevela e-Italy. So okutshengisa ukuthi inumber yakhona izoba nkulu kakhulu ma lapha abazotholakala khona abantu abo ngoba khona manje ubuqale kuthiwa usedebhen lapho umuntu wakhona afikela khona. Edebheni sewukhona ePretoria lakho ngathi babebathiyo ntamba umuntu abanye sebebenawo. So kutho ukuthi into nje engathi abantu ayibaphathi kathi yabethusa kakhulu. Sikhangela umumo wezempila kahle South Africa muhle wona ngokukhuluma kodwa ma usiye ezibhedlela hayi ayisikho okujabulisa kunjalo ezibhedlela.
Manje abantu bayahlangana yini endaweni okubuthana khona abantu abaningi kumbe sebebalutshwana abantu sebezivalele ezindlini?
Abantu bayahlangana baba ngoba into eyenzakala lapha eSouth Africa into abaningi akakhulu abahlala kuma-settlement kuma-informal settlement la lezindawo ezinjalo zomasikwata kempu abanayo information epheleleyo ngokuthi kumi kanjani bayezwa lapha nalapha nabanye amaredio abanawo ama-TV abanawo. So abantu abangathi bayethuka kancane yilaba abane-access kwi-information lamaredio lama-TV bebona emakhaya lakwezindawo hhayi abana-information. So bayahlangana abantu lapho unothwa khona ukuthi abahlangana endlaleni ene tieneyo so kusuthi kulura ukuthi sithando ukukhubeka phambili nemethika endlela enzakala kwamanye amazwe
kubona abo ababonayo kuma TV ubona ungani balokwethuka yini lokwana okubangela ukuthi bayothenga impahla ezitheneyo ezifana lama mask lawa lokunye kokugcoba ama hand sanitizer bayakwenza yini abantu
yeah ayi bayakwenza sibili laba abakubonayo bayakwenza ngoba ngeweekend ke ngathi ke Joburg ama shops amane ngibe ngingena kuwo bethola abantu bebe ama mask phakathi yo abathengisa ama shops labanikazi ama shops bebefaka ama mask ngoba besisabela ukuthi abantu abezayo bezothenga mhlambe bangeza lo mkhuhlane so ukuthi inengi yalabo abantu abane access to information banokwethuka bayathenga lezo zinto ngoba ezinye zokuthi zivale sikuzwakala kwamanye ama shops lapha azakala labo click labo discount so bayathenga abantu for sure bayesaba abantu kakhulu balokwesaba ukukhulu sibili
Hello ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu sizalani seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma le studio 7 ecingweni esedolobheni le Pretoria
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha e Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 6175 la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama
Umdlali wenguqu wabalodumo edlalela iqembu leHighlanders uBerry Daga kaSekho. UDaga odlalela iqembu leBhoso waphinda njalo waba umqeqeshi walo uBhubhe kobulawayo. Indodakazi kamoya inkosazana Lorraine Daga uthi uyise uqale ukugula ngesonto evela emdlalweni wenguqu wehluleka kuyafika yedwa emzini wakhe ngenxa yokuthi ubehlanza njalo etshilwa isisu. Uqhubeke ethi umna wakhe ongudokotela uye wayambona izolo lapho athole ukuthi ubesephela amandla. Uthi uyise uBhubhe emadabu akusalamhlanje kulungiselelwa ukuyamelaphisa kwesinye isibhedlela. UDaga wake waqeqesha amaqembu agoqela iRail Stars Zimbabwe Under 23 labasakhulayo beqembu leBulawayo Chiefs. Waba njalo umqeqeshi weHighlanders ngomnyaka ka-1986 iqembu leHighlanders lize lithole izicoco ezibalisa ese-Independence Cup, Chibuku Trophy, Rothmans Shield kanye le-Netbrook Cup. Ngesikhathi esifanayo iqembu leli laphosa langena kuma-finals omncintiswano we-BAT Rose Bowl. Langena kumncintiswano we-CAF Champions League. Unkosazana Daga utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uyise ube ngumuntu othanda abantu imuli yakhe lo mdlalo wenguqu.
Into le lathi take by surprise bengakuli bengela condition that we know of then on Sunday ebuye egenini wafonela uButethu uMayfield esemzilikazi on his way home wathi akasakhona ukuhamba he's vomiting and he's feeling dizzy uMayfield wahamba uyamthatha vele wamthola esephansi and was vomiting so thina we thought yinyongo because ubabe ebethandile into ezi-sweet ebengasanathi utshwala but yena ebethandile into ezi-sweet so we thought hayi yinyongo samdingela ubudoktha ukuthi ebuyezomchecka since ama-doctors on strike izolo my young sister osebhotswana she rushed home wase wambheka ubaba because like she's a qualified doctor athi hayi mina I think ubaba sebele mild stroke so kumele simhambise simpikisele eyenza iscan bemcheche inhliziyo bemcheche le-brain but then bese kusebusuku so uthe emchecka i-blood pressure iyehle kakhulu futhi ngine ukukhuluma labo ngabo 12 ebusuku and esithi inhliziyo yakhe was beating fast and ebengasakhulumi kahle like ezone in ezone out ezone in ezone out ngabo two I think between 2 and 3 they called me ukuthi hayi ngirimithi
njengemuli liyalungiselela ukuthi uzangcotshwa nini
sesizithi kuhlungu kakhulu isiphethe ithithe like besingakulindelanga because ubaba somuntu ogulagulayo and mina like I'm above state angazi ngambona ubaba amelele phansi or ngimazi engumuntu vele oqinileyo even on that Sunday wasuka engumuntu eboreni like ezihambela then wasejike endlini esengumuntu esephalazi ngezwa kahle sizibuhlungu.
Lo ke ngunkosazana Lorraine Daga, indodakazi kamuyi uBerry Daga, ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Kunike talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokuthiyeneyo ukugoqela umkhuhlane wecoronavirus. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yomdlalo webasketball kwele Melika, National Basketball Association, yethule isaziso sokuthi isimise imidlalo yonke yalisizini ngemva kokutholakala kumdlali weqembu leUtah Jazz uRudy Gobert olegcikwane lecoronavirus. Iziphathamandla zikahulumende we-Ivory Coast zibike ngesizalwane sakuqala salelo lizwe esifunyenwe legcikwane le-coronavirus. Lundoda ubikwa ehlolwe wafunyanwa elegcikwane esilindweni sendizamtshina evela kwethekelela kwele Italy. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Mozambique ababhidlizelwa imizi engozini yezulu elesiphepho elecyclone Idai nyakenye lokhe behlala kumishasha bengakenelisi ukwakha njalo ezinye izindlu. Lanxa ibandla leZANU-PF licothoza uhulumende weleMelika ngokuqhubeka isithethe samalungalo izijeziso zenotho, abanye bathi bayalisekela lelinyathelo. ELeMelika lazise izolo ukuthi selijulisile izijeziso elazethe samphathintambo obona ngezabacuphi umnumzana Owen Ncube lo wake waba ngukomanda webutho elilondoloza umongameli njalo osengummeli weZimbabwe kwele Tanzania umnumzana Anselm Sanyadwe lisithi ababili laba ngabanye beziphathamandla zebandla leZanu PF eziqhubeka zisephula amalungelo oluntu. Lithi njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeka evimba abaphikisana laye ukuthi batshengisele, kanti njalo wephula amalungelo oluntu ngendlela ezehlukeneyo. Amanye amalunga edale leSenate eMelika athi maningi amalunga eZANU-PF amele afakwe kuluhlu lwezijeziso lezi. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye lesikhulumeli somkhokheli webandla leMDC umnumzana Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Abantu abafana loSanyathe ungabona indlela okwadutshulwa ngayo abantu ngomhlaka 1 August kutshengisa ukuthi ngumuntu okungafanelanga anikwe izijeziso kuphela ngele-America, kufanele anikwe izijeziso ngomthetho welizwe laseZimbabwe, kufanele ngabe ngumuntu osejele kumbe wathoniswa ngendlela ephezulu kakhulu ngoba engumbulali obulala abantu egcekeni aphike nje into esegcekeni ethethe khona ukuthi nje yena uza vinjelwa ukubotshwa libandla lezano CF. Ngakho ke sithi mina ngingakhuthaza ke wonke umuntu othanda ilungelo labantu ukuthi bakhuthaze ukubotshwa kwabantu abenza amacala amabi kangaka njalo anyanyisayo azondwa ngumhlaba wonke jikelele.
Nanso Baba Nkomo, iMelika ithi uhulumende wenu weZanu PF uqhubeka esephula amalungelo oluntu njalo ehlukuluza abantu.
I-America iyabe isuke yatshelwa ngabantu abakhonapha ukuthi kabayenze lokhu nalokhu nalokhu. Thina uma sikhangele ngaze kube yiliphi ilizwe elikhona emhlabeni, kuba khona abakhokheli bezobutho bezokuvikela nakho konke okunjana. Ukuthi thina ngendlela yokuthi kwesi sikhashana sesiphume kukhetho, sehluleka kukhetho, sesilanda ilizwe kwamanye amazwe ukuthi fakani izezo zenotho kulaba abawinileyo, kuyabe kuyiwukuphambanisa iningi labantu ngoba akula sanction esingathi thina iphumile yaqonda nalo muntu oyedwa esingathi ama-targeted sanctions. Into le isuka isitshaya ilizwe, isuka isitshaya abantu abadubekayo, isuka isizwisa ubuhlungu abantu abaningi abangabe befuna ukuphila bengaphansi kwakhulumende nalowo okhona, ngoba inkokheli zonke lezi zabe zivotelwe zafakwa endaweni nabanye abangabe besesibuthweni laphana babe bekhethwe ezinkokheli ukuthi bakhokhele lelobuthu bevikela ilizwe. Kodwa uma sokujeziswa labo bantu kufana nokuthi bekujeziswa ilizwe lethu leZimbabwe, ukujeziswa usapho lonke lweZimbabwe.
Naso Dokotela Sibanda uyamuza uBaba Nkomo uthi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu Makhaza.
Mina ngibone ngani ukuphazamisa uZulu Makhaza yikubulawa kwabantu ezitaradeni mahlayana bebulawa izanu esibulele ilizwe kabuhlungu kangaka. Khonokho mbona kuludaba olukhulu kakhulu okufanele nabantu izanu balunanzelele ukuthi lebi. Kodwa ake uthi ngithi ngikhuluma iqiniso-ke mina elaziwa nguZulu wonke umhlaba wonke jikelele ukuthi uBaba Nkomo umahlaba ayithwale usengezimithiyo emine nje kati donke ephileyo. Esikwaziyo ukuthi izanu PF lo mnumzana owe-DDT lo uMnangagwa obakhokhelayo ongiyowazakala ngezigugura hundu ukuthi wayephambili sibili wabiza ikhomishini ngokuthanda kwakhe kungenamuntu omtshelileyo ukuthi ufake ubani, wayifaka ikhomishini ekukhokhelwa wayengumkhokheli welizwe le-South Africa uMonti Ante owaphumisa umbiko wokuthi mpelampela ibutho labulala abantu mahlayana kufanele kube khona abantu bebutho abazathonisiswa ngamacala abawenzayo, njalo ukubulawa kwabantu nokusetshenziswa kwempopo yasetshenziswa ngendlela engayisiyo engaqondanga njalo eyathatha ilungelo labantu. Kasekeleni ukuxhamanda sikhange iqiniso ngoba nxa singabantu kufanele sifike esibangeni sokuthi ilizwe lethu mahlaba ezulu selingole labhidlika lafohloka ngendlela enukayo njalo esabisayo. Nxa sesikhangela abantu ekufana lomnumzana uMnangagwa labangani bakho Sanyathwa, sesifuna abantu esingabakhangela ukuthi abantu laba bayi-national security threat bazama ukuthi basikhabalilisise ilizwe leZimbabwe. Ngakho ngithi kuhle kakhulu ukuthi sithole abantu emhlabeni abaphathekileyo njalo abasaqakathekisa ilungelo labantu besithi hayi kakuvunyela ukuthi libe busy ngobulala abantu sonke isikhathi.
Ngiyakho inqobe Nkomo.
Yes, ngiyakuzwa Mdaweni. Lapha sitshelaneni iqiniso ukuthi uma abantu bekhalela ama-sanctions kumbe izijeziso zenotho, kuyini okuthiwa izijeziso zenotho? Abantu kufanele bakuzwisise khona ukuthi khona uma thina sisithi sikhalela izijeziso zenotho laphana abantu lodla lo kumbe ilizwe lethu aliphiwe ama-sanctions, i-America kayibuye yenze lokhu nalokhu, abazwa ubuhlungu yibaphi? Umuntu ezathi umzwisa ubuhlungu uyabe sizwa ubuhlungu kukuphi? Ngaphandle kokuthi nalowo muntu enothi ngezwe ubuhlungu, umuntu okhokhele abantu ofanele ukuthi abe nayo azwakale phela lobe siyaphambili ngani ukuthi
usanyathi ukhokhela bani? Usanyathi ukhokhela bani?
Usanyathi
ukhokhela bani?
Lalela Mdawini, lalela ngiyengiwekeuthi mawazwakuqeda lafana usathi nami sengezimithiyo ngazithulela. engujoyo lapha ndawini ukuthi njengoba umuntu ukhethiwe laphana wafaka kulesena isikhundla ukhokhela na elakhe iqembu anikhokhelayo evikela naye isecurity ezimbabwe ebona ukuthi abantu bahlezi ebona ukuthi abantu bavikelekile into futhi yecele kuyo mbuye kuyo masinya mina ukuthi upresident uyidini nangakwa akazange ayame ukuthi abantu bezimbabwe bahlale phansi bakhulumisane sifake nathi izikhalazo zethu akazange ayame.
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezano PF njalo wake wamela isigaba seInsiza South edale lePhalamende. Ubexoxa endawonye lomnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa. Elimelika lithi izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe kayisizo zodwa ezingenza kube lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu elizweni. Lithi uhulumende kumele alandele zonke iziqondiso eziza lalezi zijeziso okugoqela inguquko kwezomnotho eqotho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma embikweni owethule ngabeMelika ukukhangela ukuthi uhulumende weZimbabwe uphathe njani udaba lokulondolozwa lokwephulwa kwamalungelo kaZulu ngomnyaka odlileyo ka-2019. Ekhuluma lentatheli izindaba eseWashington DC, umsekeli omele ogatsha olubona ngamalungelo abantu kweleMelika, uMnumzana Robert Desto uthi ukukhitshwa kwezijeziso asikho kodwa okungenza amalungelo ahlonitshwe, esithi kumele inkokheli ihloniphe amalungelo kungelani lezijeziso lezi.
Izijeziso zomnotho kuphela kazeneli ukuba zilethe amalungelo abantu. Ukuze kube la malungelo abantu kumele abantu beZimbabwe bezimele bodwa. Thina esingakwenza kuphela ukuthi sincedisane labo njalo sihlonipha ukuba ilizwe leZimbabwe lizimele lodwa.
Vibrant bilateral relationship.
Uphinde wathi kuqakathekile ukuthi eZimbabwe lisebenze nzima ekuletheni inguquko ukuthi izijeziso lezi zikhitshwe.
But I do think that one of the things that comes out in the Zimbabwe sanctions.
Ngibona angani okukhona eZimbabwe izijeziso zilakho ukukhitshwa. Ngingamangala nxa abantu bengazihluphi ukusebenza ekuthini izijeziso lezi zikhitshwe.
I've certainly had no contact with them.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Mlungisi Dube uthi kulungile ukuthi eleMelika likhuze inkokheli yeZANU-PF ngoba ingahloniphi amalungelo abantu.
Okusho nguhulumende weMelika othi khona ama-sanctions azaqhubeka ekhona okwebanga elingabe ngumnyaka olandelayo, ngibona ulungile kakhulu nxa sikhangelane lezenzo zohulumende ka-Emmerson Mnangagwa leZANU-PF sikhangelele kulokhu abakwenzayo lapha abahluthuna khona umbuso kusukela bethatha umbuso kulo owayehlukulisa abantu upresident uRobert Mugabe, ngoba abantu abaningi babekhangelele ukubana kuzabe lomehluko njalo kuqaliswe ukukhangelwa kumbe ukuhlonishwa kwamalungelo abantu. Kodwa siyananzelela ukubana uhulumende kaMnangagwa kanaki lokhu ukubana elungise ilizwe, njalo lokhu siyabona ukuthi kungabe yinto qakathekileyo kakhulu ukuthi beqhubeke behlukuluzwa bengakwanisi ukuthi beyeneliswe ukubana behambe beyokudla imali lezi abazitshontshayo emazweni anjengase-America.
Umnumzana Munashe Mthuthwa webandla leZANU-PF uthi ubona njengebandla bazimisele ukuguqula isimo elizweni, kodwa abangawufuniwe ukuba batshelwe okokwenza ngamanye amazwe anjengeMelika.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende weZANU-PF is very committed kuma-reforms and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA, sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona, atshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today, sokulezinto ezitshintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba sevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bangakhuluma okuningi bafuna ukuthi into zakhona zenzakale fast, but this is a process, it's not an event.
Ugwalo lolu luveze ukuhlukunyezwa kwabantu okwenzakala eZimbabwe okuguqela ukubotshwa mahlayana kwabantu okungekho emthethweni ngenxa yokuphikisana nohulumende. LeMelika lithi njalo isimo semajele eZimbabwe kasijabulisi ngoba izibotshwa lazo zilamalungelo azo okumele ahlonitshwe. Luthi uhulumende kahloniphi ilungelo lokuthi abantu benze abakwenzayo bengakhangelwanga zinhloli zikahulumende. Ukubotshwa kwentatheli izindaba lokuvala.
Siyabonga Mlondolozi Ndlovu usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silezinye njalo indaba ekuseni ngo-6:30. Igama ngu-Chris Gande lela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.